Abafundi bebehamba bengamaxuku besiya esikolo lamhlanje ekuseni bengagqokanga ama-mask futhi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela bezondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengelama-mask, iningi belikhona liwakhiphe ezikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu. Okufakazwe ngesinye salezi sifundi uSimiso Ndlovu owesikolweni seBethel Secondary esiseGwanda South.
Ngizizwa ngithaba ngoba lesikhathi eside singafuni. Yalo futhi last year asifundanga, lo nyaka siyabhala. Akulanto esizayibhala nxa singavukelanga isikolo. Ngobuningi angiboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
Unkosikazi Rhotso Ndlovu ongumzali njalo ehlale khona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Uqondile ngoba abantwana beshona bezidlalela emakhaya sebengasafundi sebesenza okwabo ongakhanyi into nje.
Lanxa zivuliwe abafundi batshone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotsho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona abakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingene lindleko kuye emsebenzini bebebalutshwane esikolo. Umnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe uvuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Kwanini emsebenzini yethu
ivuke kuye lizwenza lokhu
mangali kule nto eliyibhale eliqinisana kanti lamabizo elizaphumela ekhiphile khonapha ephokhiphe elinye ibizo lomunye umuntu vele ongahlalela khonapha into engayikhuluma into ezingayisiyo.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsho lezemfundo Mnumzana Tawongana Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo lapho bonke abafundi sebevulile. Iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa izikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.